Ukhetho lweMelika nxa ndilukhangele mina njengomuntu okhangele eselizweni elikhatshana leMelika eliseAfrika lapha okulokhetho khona ezikhathi zonke okungavunyelwana khona ukuthi ukhetho luphume kuhle. Mbona ngani eAmerica okwakathesi yiyo indlela esingathi it's a model of the world on how to run elections. Or shall I say, one of those leading countries that can be a model to run elections in a democratic process. Ngiyaxolisa ukuthi ngube ngesilungu. Kodwa ngizama ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi iAmerica ngelinye lamazwe elikhangeleleyo emhlabeni ukuthi lenze kuhle. So ke yikho ubona ukhetho lwangkhona siba lokuthula njalo lungabi lempikiswano. So ngiyathemba ke ukuthi hayi nxa soluphele lukhetho phela nxa kuvele kusakhampeni okusakhuluma kwenzakala into eziningi kukhetho, kodwa ke eAmerica mbonani hayi ambona ukuthi kungaba khona esingakukhangelela ukuthi kungaba kubi kumbe kungaze kube compared to Africa.
Uyatsho ukuthi ukhetho lweMelika luvame ukuba ngumzekeliso omuhle emazweni womhlaba, kodwa esikubonayo kulolu khetho yikufuthelana okukhulu. Njalo sibona uMongameli Trump laye uthi usesiya emthethwandaba ngoba uthi uBiden uzama ukuqilibezela kulolu khetho. Ungathini ngalokho?
Ngibona sengani intungameli njengoba ngithilo ekuqaleni ukuthi amazwe amaningi umhlaba akhangelela iMelika ukuthi yenza njani ama-elections. Kodwa okungani sokungimangaza lapha ngondoda Trump yikuthi nxa kunguye upresident welizwe okade ekhokhela sonke lesi sikhathi, kambe singathi thina ayisiyo democracy epheleleyo ukuthi ufike ukuthi upresident onguye-ke okhokhela i-government ye-America esesiyamangalela labo abamphikisayo ukuthi kenzanga kuhle. Confirm-ake ukuthi-ke ngezinye indlela yidemokrasi ekhona e-America. Kuzatshiya ama-Americans esuthiseka ke ukuthi hhayi nxa esedliwe okaTrump udliwe lamanje, ngoba la mboni lokuthi i-Supreme Court ye-America ingakumisa ukuthi ama-elections nxa abantu bevotile kungabi lamavoti abalwayo. Amavoti wonke ayabalwa, ukuzaphuma umphumela i-American Supreme Court izakhipha iqiniso. Besekukhanya-ke ukuthi hhayi indoda ibisinganisa yakhudumala, kodwa ke umbuso usukwayiphunyuka.